Lanxa uhulumende esithi kulicala ukuthi osomabhizimusi bahlele intengo yabo ngedola leMelika kuphela, lokhu yikho kanye ukwenziwa zingatsha zakhe ezigoqela olwezemfundo yaphezulu, higher and tertiary education. Lolu gatsha lwazise ukuthi imali yemihlobo ibiza amadola eMelika angamachumi amahlanu, $50. Ugatsha lwendaba zasekhaya lalo lubhadalisa abantu abathatha incwadi zokuhambisa ama-passport ngedola lakweleMelika. Abahlaziya ezenotho bathi ukwenza kukahulumende lokhu kwenza ukuthi abantu bengabi lethemba kumali yeZimbabwe entsha, iZimbabwe Gold. Bathi nxa uhulumende efuna ukuthi abantu besebenzise imali, kumele ingatsha zakhe ziyisebenzise zona kuqala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.